nge-supermarket lapha izinto ziyashilela ekhala umuntu lokuqhubekela phambili usiba muntu. Masikhuluma ngama-basic needs okunjengabo-cooking oil, lapha othi uthole khona uma-supermarket lapho kukhona khona intengo yangikhona iyake isiphezulu, kumbe ube khona ukuthi ukuthole kulaba esithi bayenza i-black market abathengisela phansi. Awuthi ungabuya esitolo nxa ungani kuyathengeka basho bakubuphi konke bathengisela phandle. So kuyabe sokutholakala intengo ephezulu okuyinto ekhathaza izakhamizi.
Kukhona elikwenzayo nxa liqondane lo hlupho olunje?
Lisile mhlangano esiyenzayo ukuzama ukubonisa izakhamizi ama-councillors abo awinayo. Sizama ukuthi ma besephalamende bakhulume ngohlupho lolu esilubonayo. Kuyinto esiqakathekisayo njengenhlanganiso ukuthi ama-basic needs kumele atholakale ezakhamizini.
Sikhuluma nje kulodaba lwemali, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Udaba lwemali le-foreign currency ludaba olubuhlungu kakhulu ngoba sine 50 cents yokugada silenjongo yokuthi mhlawumbe ebhenki sizathola kulo lutho, kodwa kutholakala ukuthi akutholakali lutho, ube sisiba lobunzima lokuthi abuye njani endlini. Njalo into yomkambo omnyama le wemali ikhanya iqhubekela phambili ngoba laba otshintsha mali bayanda ngasikhangelela edolobheni lakoBulawayo, ngahamba lapha e-Trade Gold yibo bodwa asebegcwele abaya betshintsha izimali, kodwa ma uyifuna leyo mali ebhenki ayitholakali.
Uke wakhuluma ngamakhansila kanye lamalunga ayidale lephalamende, besibona njalo kule ngxabangxoza khona ngapho koBulawayo abanye besola omunye ukhansila. Ungathi lolu luhlupho olubhahileyo yini njalo lungenqabela ingqubela phambili yedolobha?
Lolu luhlupho olubhahileyo kakhulu ngoba ukuziphatha ngamakhansilas lapha sibalisela ukhansila kawat 24, indlela owathengisela ngayo ungahloniphi amathembazo, ungahloniphi izakhamizi, ngoba ma wawumbone kuya besenza bezofunga wayekhanya ukuthi umuntu odlileyo amabili. Njalo iswele i-statement yabo yayibhake ngohlobo lwesilungu, yena wayethembulela wakhuluma ngesihlobo sempumalanga esingathi yisona. So kuza kuba nzima ukuthi kube ne-development nama-councillors ngoba kakuzwanana lezakhamuzi. Sikhuluma manje kwehlule ukuthi kube lokhetho lukameya ngendaba yona leyo ukuthi kukhanya ingani bafuna ukufaka umeya womunye uhlobo, okuyinto engahambi kahle ezakhamuzini, ukuthi kambe umuntu ongaveli koBulawayo uzaphatha njani izakhamuzi. Yena lo jaha waku-1024 esikhuluma ngayo kukhanya vuleka somhlali walapha, ngumuntu owabuya ezodinga ama-election. So sibona ingani xa indaba lezi zama-councillors zingalingisanga kuhle kuza kuba nzima ukuthi kube nengqubekela phambili kusebenzeke between izakhamuzi nama-councillors.
Kuyayenzani khona ngapho izakhamuzi ezilahlekelwa imisebenzi?
Ntela zithwele amagabha avuzayo ngoba lanxa zithi zitholile yona leyo inzuzo yazo engangakanani, sokusebenza lokho okuthiwa yi-eco credit, kumbe mhlawumbe nxa kulamakhadi ufake emakhadini. So kusiba yinto enzima ukuthi ungahamba ezinye izitolo zilamaprayizi amabili eyabe nge-eco cash le-cash. So zithwala kanzima lezi zakhamizi ezisebenzayo ngoba kuba nzima, ayisiyo yonke imithova emukela i-eco cash. So ungaba nayo imali efonini but kube nzima ukuthi uye emsebenzini, kumbe kube nzima ukuthi uthenge isinkwa sabantwana ngoba kayisizo zonke izitolo ezinikela i-eco cash. Njalo nxa kukhona intengo yakhona iyabe isikhwelile, kube nohlupho njalo kulezi ezilahlekelwa ngumsebenzi, kuba nzima ukuthi bathole ama-benefits abo. Nalaba abathi bazuza ama-pensioni abo kawangakanani abasizi, umuntu uyatshisha phose amaviki amathathu lokhu edinga imali ongayitholiyo, kodwa uyaligada esuka lapho ohlala khona.